Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Dami ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u26 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osakhulayo owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukumfinyelela ngamandla ubesemthethwandaba izolo.
Nxa sibona lamhlanje uPresident weZimbabwe esenxuswa, enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi. Ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo.
Intatheli zindaba ze-Al Jazeera ezahlela idokumentari esanda kusakazwa eveza ukuhuquluzwa kwegolide zithi isikhonzi sikaMnangagwa mnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka behlangana laye.
So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe, yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile.
Induna uDakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usungula inhlelo zentuthuko esigabeni sakhe.
Kuse kuba lesibaya senkosi, isibaya senkosi yinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Osakhulayo uMasimba Craig Maganira owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukuyamfinyelela ngamandla ngesikhathi esethula amazwi akhe embuthanweni wemuzi we-Epworth ngomgqibelo ubesemthethwandaba izolo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba uMaganira ubikwa etholakele lensango esambeni sakhe. Wetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu lokusebenzisa izidakamizwa. Udaba lwakhe ludluliselwe phambili ngemva kokuba ethe akula olunye ulimi alwaziyo ngaphandle kwesiTswana okufuna ukuthi kudinge ozakhumutsha lolu limi. Ilunga ledale lePhalamende lakwele Bhilitane umnumzana James Cleverly uselobele leli dale khonona ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kumkhosi wokugcoba inkosi uCharles ngomgqibelo ozayo. Ngeviki edluleyo uMnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uthabe umanzi nte ngokunxuswa ukuya kwele Bhilitane emkhosini wokuyagcoba inkosi uCharles. UCleverly ulobe incwadi esezandleni zeStudio 7 elonda izehlakalo athi ngezocuku lokwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa okugoqela ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. UCleverly uthi uMnangagwa kuzamele akhulule uSikhala andubana avunyelwe ukuya kwele Bhilitane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
UPresident wethu uMnangagwa vele umdabuko wakhe ngumuntu olembali yokudlelana labo abantu laba balapha, ngumuntu olembali yokudlelana le apartheid South Africa, ngumuntu olembali yokudlelana labantu abayibona akade besidalela iproblem izolo ngesikhathi senkululeko, ngumuntu olembali ebalulekileyo njalo esandleni sakhe segugurawundi. Ukhumbule ukuthi lapha othinta khona ngegugurawundi ilizwe iBritain awuyichi, iAmerika kawuyichi, ngoba yiwo amazwe omabili ayiwona abemqoka ekubumbeni, ekutraineni kunye lokukhipheni igugurawundi. So bathola sithola abantu ababe vele bengazimiselanga ukuthi besebenzele uZulu. Abantu ababe obsessed nje kuphela ngokuthi bethole amandla ukuthi bebe sezihlalweni kuthiwe ngiminister ngipresident. So nxa sibona lamhlanje upresident weZimbabwe esenxuswa, enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uChalice kungasethusi. Laba abakhona nayo ngiqinisa uyezwa ukuthi ukukhonona kwabo ayisikho ukukhonona okungenziwa yimi lawe. Ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo, bakhonona ngokuthi uMnangagwa usevalele uJob Skhala entolongweni okwesikhathi eside kumele ukuthi amkhiphe. So uMnangagwa lelizwe leli leAmerica ngabantu banye, ungakhohlwa phela ukuthi lamhlazane kuplan ikhulu yokuthi kukhitshe umgabe. Umgabe kaphumanga ilizwe lona eliBritain leAmerica bengakwazi babenesandla ekukhipheni umgabe. So yinto kumele sizwisise, yikubona nje uMnangagwa enxuswa ukuthi abe khona kusiyagcotshwa uChalice. Baqondile bona babatshengiselayo ukuthi hayi kabafuni ukuthi abuye la ngezizathu zenu zabazitshoyo, kodwa mina lawe silezi izathu zethu ezimgqoka ezisenza ukuthi singakuboni kuyinto eqakathekileyo ukuthi kunxuswe uMnangagwa ukuthi abe khona kuzogcotshwa uChalice.
Lona udaba lukamnumzana Job Sikhala ubona ungani uhulumende uyephula na ilungelo lakhe ngokubona kwakho?
Angithi uyakhumbula Gandhi ukuthi ngesikhathi sikaSmith kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuhamba pavement ezitolo, kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuthi eqe umgwaqo edobheni khonaphana ayengena endaweni okuthiwa zindawo zamakhiwa, kulesikhathi akade kulama toilet obekungena khona abantu abakhiwa kube le toilet ebingena abantu abamnyama. Izinto zonke zona ezobe zisenziwa ngoba bekulomthetho obukuvumela khonoko, ibimibi imithetho yakhona. Uyakhumbula ukuthi uMsundu bengavunyelwa ukuvota eZimbabwe, bekungumthetho obukwenqabela khonoko, umthetho obukhona. So uSmith kade buse landela umthetho abawufakayo bengamakhiwa. USikhala lamhlanje uyalaluka ejele, kalaluka uSikhala ngesizathu sokuthi akulamthetho ngesizathu sokuthi uhulumende weqa umthetho. Lubana kuthiwa ukulaluka kukaSikhala ejele yinto engikho emthethweni, ngase sike sabona amagqwetha aqeqeshileyo maningi awaqaba abantu abazomthetho ekhaya, ngase sike sababona besiya emthethwandaba besiya mangalela uhulumende ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokugcina uSikhala isikhathi esingaka esejele bemncisha lebheyi. Khonokho abakwenzayo bakwenza belandela umthetho, ngumthetho omubi kodwa bakwenza belandela umthetho.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePhilitane. Intatheli izindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa zithi isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka obukhulu ngokuvula isifuba ehlanza yonke imfihlo yemisebenzi yenkohlakalo lapho zihlangana laye okwakuqala emhlanganweni abawenzela kwenye ihotel kweleBhilitane. Intatheli izindaba lezi ziveze lokhu izolo kuhlelo lwepodcast eziyethule ebulenjini beinternethi zichasisa ukuthi zaluqoqa njani lolu hlelo lokuthi uAngel labanye ezakhuluma labo zahlangana njani labo. Intatheli lezi zithi uAngel waveza ukuba kana sifuba ngoba wahle wagijimela ukuzibonakalisa esefonela abantu abasezikhundleni ebatshela ukuthi ulabangane bakhe abalemali engcolileyo abafuna ukuthenga ngayo igolide eZimbabwe, engazange wadingisisa ukuthi intatheli izindaba lezi ngempela zingobani lokuthi liqiniso na ukuthi zingobo somabhizimusi. Ukuhlaziya okuningi ngalezi intatheli izindaba zeAl Jazeera uNtungameli Nkomo Studio 7 uqoqe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
uhulumende weZimbabwe kusukela lanini lanini uhlezi elabantu akusiyo cala kuhulumende weZimbabwe kuba ingxenye eyile cabinet in or ukuba ingxenye yezinye ingatsha zikahulumende as long as ungatshontsha ungabulala ungathini as long as ungazange watshengisa amasayini okufuna ukuthatha amandla kulaba abaphetheyo akusiyo akwethusi yikuthi wonke umuntu kadinga indlela yokuthi engadla njani. Siyabakhumbula okangayi, siyabakhumbula oCikore, siyabakhumbula nje abaningi abatshontshayo ngama-90s, late 90s. So akula muntu eZimbabwe osokwabotshelwa ubusela. Ungabona umuntu ebotshwa eZimbabwe ubotshelwa ukuphikisana lalabo abalamandla. Ukutshontsha inkohlakala siyonto ethusayo. So uBert Angel kungethusa uma kungatholakala esexotshexotshelwe khonokho.
Alubana kuthe kwaba semandleni akho fuzwayo waphiwa umlandu wokuphatha udaba lolu wokululungisisa uphatha ngitsho lalabo abaphatheke kufilimu le. Ungaluphatha njani, ungalulungisisa njani ukuze kuqedwe ukwebiwa kwenotho yeZimbabwe?
Okungenziwa uma nganika amandla ukuthi ngenzeni ngalabo bantu. Bengicabanga ukuthi abantu bonke yebo siyakwazi ukuthi sisekelo selizwe sithi anyone is innocent until proven guilty. Kodwa uma singathatha iconcept yamazwe anjengaboChina ukuthi umuntu wonke ongani utholakala esenza into ezilenkohlakalo phakathi uyafakwa ejele kumbeni uyadutshulwa. Mbona ngazathi bekuzenza kube lula ngoba kusuka kube luhlupho ukuthi umuntu otshontshayo utshontshele izalukazi, utshontshele intandane ngoba umnotho lowo ayisiwa wakhe ngoyelizwe. So ilizwe lethu uma lingasakwazi ukuthi ngomnotho walo lithenge imithi, libhadale umongikazi, libhadale amatitshala, kulungisa imigwaqo, uyabubulela ilizwe ngendlela ebuhlungu kakhulu, wabulala lekusasa yabantu abancane. So yiyo into okufuza ukuthi abantu masikhangele, singaboni umuntu otshontsha igolide kuphela, kasiboneni umuntu otshontsha inotho yelizwe, kasibone umuntu obisela inqobela phambili yelizwe. Ngoba ukuthi ngizinothise at the expense of the country, ngibulala ikusasa yabanye abantu, kathi simgwaqo efile ini lani. Abanye bazithengela amaFerrari, bathenga lokhu lalokhuyana, bathenga nje wonke amathoyi ezimota, kodwa ilizwe lifile. So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe. Yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile. Kodwa uhulumende njengoba siyakwazi ukuthi nguhulumende wabantu abebayo, kunzima ukuthi kubotshwe umuntu oyebayo, kuzabotshwa kuphela ama-political opponents kuphela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu njalo elwela amalungelo oluntu. Induna uDakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usechayele ihlombe abaphathise ngemali kanye lempahla inhlelo azisungule ngokusemthethweni esigabeni sakhe ekuqaleni kwayona le inyanga, ezivalisa ukwakhela izakhamizi eziswela izindlu isiphala lesibaya senkosi kanye lokubhadalela abantwana besikolo lemakolijini imfundo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sizweni induna uDakamela ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sesithole usizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenzi amalanga amanye adlulileyo sibe lo sithule thuma labomama asebenza labo beyi-COVID indovukazi wakontributha i-$1,000 ekuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikolo, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele, kumbe ukuthi i-foundation le iqalile iDakamela Foundation izinze idlondlobale ibe le simo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani kukanti ikusasa ke bazayenelisa ukuzimela yini
singananzelela sikhethe kumbe ihlangothi ezimbili sikhethe abazakwakhelwa izindlu sakhetha abazancediswa ezikolo nanxa sidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila sokungabantu esisho ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokubampofu kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo kade zibonakala ziphiwa kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni so yibo abantu kade sakhangela kakhulu so sikhangela ngamazinga ngamazinga sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyiba sebekhethiwe phela sifisa ukuthi basukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo
ikusasa ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle
isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo kumbe ngenhlanganelo leyo esayifakayo kwisigaba ukuthi isiphala senkosi sizosebenza ngayo bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu bese sibaya nesibaya senkosi isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo kulaba omama esizabe sibakhitha kumbe izalukazi kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthiwa i-vulnerable bantu inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebe namabele abo ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi bazimele bengabi mpofu bebe lakho ukudla kokuphila bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela ngokwezifuyo phela inkomo lezi ziyafisa zibafakele abantu bona laba esizabe besibakhethile ukuthi besizakale isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela ngiwethinga futhi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizo asisoze silikhangelele kumba sisoze silufuni sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphosela lokhu alakho esiphaleni senkosi kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi ngoba usizo lungabuya liyindlela yonke ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela kungabi yidakamela kuphela khangele ukuthi sifundise abantwana sezibefika kuyunivesithi kodwa khathesi iminethi isaseyimine emfitshane seizandla ziyaezana nxa kekhona abafisa ukuphathisa bengaphathisa ukuphathisa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela ngenxa singaphathiswana
leyo ke yinduna udakamela umnumzana Mbusi bekuthemba Ncube obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 esenkayi okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkosi yakweleSwatini umswati wesithathu sefikile eZimbabwe phambilini komhlangano wokuthuthukisa izwekazi leAfrika kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku ngenhlelo zedigital oweTransform Africa Summit. UMswati nguye njalo ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uPius Jambawa owechidungiza ucathangela ukuthi wabulala ilunga le-CCCC khona leChidungwiza uMoblessing Ali ubesemthethwandaba izolo. Icala lakhe ladluliselwa phambili kumhlaka 9 wenyanga ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ndingenele kinlonke basakazi, lanonke balaleli ku Studio 7 umsakazo omkhulu. Hayi, siyabonga ngendaba ezinhle elisithumela zona. Hayi, mina ngithanda nje ukuphawula kakhulu ngokuthi kathi ubaba uMagalila Mafa ubangiswani ngoba wachaza nje kahle kwazwakala ngoba aphelelwena undoda avele igama isunge sake ngesakomoyo. So ukuthi ubangiswani mina ngazi ngoba bakomoyo konke siyazi ukuthi ngovuma balandwa. Ma ungaya embalini yakwaZulu yonke kubathokazi bonke akekho umuntu wakomoyo lapho kodwa seliswa nje uMagalila Mafa ukuthi ubangiswani mina ngazi. Hayi, lawe baba uthe uMagalila Mafa uphawula njengomntwana. Hayi, siyacela uhloniphe inkokheli zethu baba, siyakucela mpela yinilawu uhloniphe inkokheli zethu. Siyabonga
emsakazweni. Emsakazweni linjani basakazi? Hayi, siyabonga izindaba. Ngizwile upresident wezaphu Sibangela Izulu ethi hayi wena bafuna ukukhulula abantwana bese engifuna ukumbuza khona upresident ukuthi ukhulula bapha abantwana, khulula abantu besindebeleni igumbi, khulula bonke nje laba labeHarare abasishoneni. Ngoba uma ekhuluma ngokuthi ufuna ukukhulula abantwana beZimbabwe ebaya labaseHarare, abaseHarare bakhululeka kudala, kuna uma uthi uzobakhulula nje udlalisa isikhathi sakho. AbeHarare bakhululeka kudala, abantu abakhululekanga abantu besindebeleni. Njalo yona izaphu kayicaci ukuthi ilwela bapha abantu. Uma kuthi qhubeka ilwela yonke iZimbabwe, hayi vele ilahlekisa abantu, ngoba eHarare vele akula nto ezayidobha le izaphu. Akula ngisho ingazinikele ngemali, ngazi yenzeni, ngazi yehlaba izinkomo khona ngale eHarare. Akula muntu ozayivotela khona ngale eHarare, izavotela ngapha ematebuleni kuphela ngale emashonaleni, akula shonaleni izavotela izaphu. So idlalisa isikhathi nje izaphu, yona nje kube nje iyazingenela kumthwakazi bekhululile ematebuleni yabo.
Studio 7, Studio 7, bantu bakwethu, sicela sikhuzeleni lo ubaba othi ungumaxi Mkandla owaqeda inkukhu zethu ethi uyalwela impi yenkululeko. Akula mpi yankululeko ayilwelayo, walwela isisu sakhe waqeda inkukhu zethu. Ngoba ngabe uyakwazi waye uhambele empini, ngabe uyakhuluma amagama akhe la ukuthi ilizwe likhululekile. Njalo kazi ngombuso kaSmith ukuthi wawungcono kule doti yonke lesiyibonayo, ngoba yena wayehlala egangeni amakhiwe busa. Kwakungcono Mkandla ngesikhathi sikaSmith azawubone wena anto awuhla egangeni, nasasikukhangeli kwakungcono, siyakhompeya kwakungcono, wangeke ukubone wena ngoba ucatshile egangeni.
Basakazi linjani lo mthwakazi jikelele? Alisibaleli incwathuza sisadela kade sasungula lo Studio 7 iqala incwadi zifuni kumbe kubanga kwena ngazi libe selikhuluma ukuthi izincwadi ningi kakhulu lihle ukuziqeda, kodwa nasi le ekamqondisi ekhuluma ngokuthi ichothoza umqondisi emarapi iphindi sibili imnandi kakhulu yini kini na kumbe imnandi ebantu ethi umqondisi dishona njani njalo. Lezinye elithi khona kungathethiswayo kodwa ngezomuyethi njalo isidimna ngakho umqondisi kunokho liyabubuyelela ngazi ukuthi ke kuthi kulabanye abangcono abadlanxa bemdlathandi babuyelelane libe buyelela abantu bayo. Kodwa besicela ukuthi ngale yalungisiphuthalelo siyafisa ukungena ikakhulu ithi nabantu esasungula Studio 7 sisabhala izincwadi ungakabilayo lokho silani kodwa selisilahlile abantu bakithi, angazi ukuthi saliphambanisa ngani kumbe lifuna sikhulume ngani, lisinika amazwi okwakhuluma ukuthi nxa sikhuluma amazwi elingathandiyo libona kungafanelanga ukuthi singene emsakazweni. Ngaphakathi
Studio 7, Studio 7 linjani basakazi abahle, lani lo inkimuli yaseZimbabwe, siyalibingelela siyabonga izindaba elisethulela zona isikhathi sonke bantu beStudio 7. Mina okhulumayo ngulike wasenkayi, bengicela ukufuniswa usisi okuthiwa nguSamukeli Sodube. Usisi lo wasuka enkayi emncane andubana wakufela ngabazali bakhe, ehamba losisi wakhe owakuthiwa nguManyana besiya eGwanda esigabeni bekuthiwa kusemajawundeni, akuqondi kahle kahle. Amshiwo lo sisi uzelwe ngo-1989. So siyacela ukubana ongabe belizwa leli lizwa ongabe bemazi ithintane lathi kunamba ezithi 7674-6391. Siyamdinga kakhulu Samukeli Sodube.
Ngiyalibonga basakazi bakaStudio 7 ngenhlelo elingithumela zona. Ngithi hayi akuhlale kunjalo sobo zami, lingelela bonke babuntu ngamili inkomo bonke abakhona ngapho ngaselizweni leAmerica. Ngiyalibingelela sobo zami. Hayi, akuhlale kunjalo sisazisana ngiyabonga kakhulu
salibonani salibonani ku studio 7 abasakazi bonke nje nabo bonke abalandeli ka studio 7 mina igama lami ngi Thomas Ndlovu esigabeni sakithi kumakwalela eplant kondolwane ngesicelo lapha ngicela ukuthi i audio leli fake basakazi lingayeke ngesicelo la ngiyazwa bethi bazama ukuqeda izidakamizwa kodwa bayakhohlwa izidakamizwa isidakamizwa esiyiswe esiyivi kakhulu esesibulale abantwana abezimbabwe isidakamizwa lezi sibizwa ukuthi yinyengo injengo leyo why bengayivali kade ngoba yiyo esibulale abantwana bethu injengo leyo ukuthi ngama ranger lo kutshwala lo obuchipi leyo obe 10 rand lo yibo sobubulele abantwana bethu ngoba kuchiphile kunjalo kuyabodoza umuntu ujikele isibono ngiyacela ukuthi ngabe kusiya ngami ngabe kuyavalwa lo kutshwala ukuthi yinyengo kungathengiswa uzothola kadingisa injengo ebotshwe
Studio 7 sayibonjani hayi siyaphila hayi siyabonga indaba elisendela zona insuku zonke silalele isike siphawule lathi okwanamhla nje kawani sizophawula ngesikhathi hayi into ekhona umnankagwa nxa bedlala ngezimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphuma abantu kabavoteli TRIPC bake batshintsha umbuso weZANU-PF iZANU-PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba thathi imali kathi sibaphumale kodwa uyabona abantu begijima besiya kumnangaba besiyamqabezela begida phambi kobuso kambe sibili abantu abalengqondo ababoni ukuthi lizweleliyana limoshakele bayebehlezi phezukwana ilizwe linjeyana bazali lonke lumboni uboneni xa bazali behlezi phezu kwelizwe elibotokileyo linjeya beizani ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo sicela izali iphume mina njengami ngicela izani iphume umnankagwa engadlali ngabantu bemotsha imali esabekayo lezi mali ezisabe i-TRIPC right kakhulu siyabonga njengane kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile i-odi ngikhuluma ngise South Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
+1 2 0 2 4 6 5 0 3 1 8 come and me one go home. Work all night and a drink of rum.
Daylight come and me one go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Lift
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go
home. Yeah, he's a day. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Is a day, oh.
Banana Boat Song ingoma kamuyi uHarry Belafonte yena hobhubhe izolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kusimamba ebulenjini ku-www.voandebele.com.